angahlangana labantu kakwanela, angahlangana labantu abaningi kakhulu. Kodwa okuqakathekileyo phela ukuthi nxa esiyahlangana labantu atsho ukuthi lokho okade kubenza bangavuyi usenelisile yini ukuthi akuguqule. Nxa enganelisanga ukuthi akuguqule, hayi bo, uvakatshile ngumtourist abantu babona babuye bezebona ukuthi kathi umnangagwa umuntu onjani nxa umkhanya weduzane. Otherwise, the environment on the ground kangiyiboni ingazala ulutho emhlanganweni oyithiwe umnangagwa.
Kodwa uthi useguqulile izinto eziningi, uthi umbuso wentando yeningi, idemokhrasi, amalungelo oluntu ayahlonitshwa, konke lokho ukhulume ngakho emhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Ukukhuluma njalo kuyavunyelwa, yikho kuthiwa-ke ekuphileni kwethu kunabaqambi bamanga. Abaqambi bamanga ngabantu abakhuluma into engaphiliyo, engake yaphila, engasiloqiniso. Ngoba phela nxa esiyatshela abantu ukuthi seguqulile thina esilapha eZimbabwe inguquko singayibona. Kutho ukuthi yinguquko bani leyo ngaphandle kokuthi yinguquko esekhanda lase kuphela. Thina abantu kasiyiboni ngoba amalungelo abantu ahlukuluzwa, abantu bayabotshwa amahlayana, i-justice system isi-infiltrated, isi-ukuthi has been captured, i-financial sector has been captured. Kanti pho lokho akuthi yena ukuguqulile kuyini njengoba silokhu sikubona thina kusenzakala.
Uthi imithetho emibi efana laboPhosa laboIPAS wayelahlela kanjani?
Ayisiloqiniso lelo ngoba imithetho leyo lokhu ikhona, owenzakalayo ukuthi wakho kuguqula-ke isihloko seleyo mthetho ukuthi ibizwe ngenye indlela. Kodwa imithetho yona lanayo lokhu ibopha abantu athelizindaba, ibopha abezombangazi ukuthi bangahlangani bekhululekile. Ilokhu ikhona. Nakathesi ungakhangela kuyathiwa khona ungakhuluma kubi ngohulumende ungazibona usibotshiwe, ukhulume kubi ngomnangagwa uzibona usibotshiwe. Yiwuphi umthetho oguqukileyo khona?